Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona ulamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 22 Nhlolanja 2018 ngo Chris Gande
lo ntungami lenkomo
endabeni zethu lamhlanje
amakhombi lapha esesitshiya khona kukhatshana sokubangela ukuthi thina sikhiphe ezinye imali njalo ezokuthi sigade thina esingelazo so mbona ngani lokho uhulumeni lapho uphambanisile njalo kumele alungisise khonapho ngoba ukubhadela idola nxa ngisuka eshitungizampini ngikhiphe enye i-30 cents hayi akuyenzi
uhulumende uphoselana inyoka ephilayo lekhansili yedolobho leHarare ngodaba lokwaliswa kwamakhombi ukungena edolobheni ethwele abantu.
But nxa ukhona as a public leader, kutsho ukuthi you are prone to public criticism. We need ukuthi lathi abantu bonke emhlabeni wonke especially lapha eZimbabwe sibe sikhangela sisiba ndawonye sikhangela ukuthi kanti isituation yethu singayilungisa kanjani kangakanani.
Abenhlanganiso ye-Amnesty International baphawula ngokusemthethweni impumela yocwaningo lwesimo sokwephulwa kwamalungelo oluntu olwenziwe enyakenye emazweni omhlaba ogoqela eleZimbabwe.
Kwenziwa umhlangano kobulawayo okuhlaziya ukuphathelane lesimo samabandla ezombusazwe aphikisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Izakhamizi zeHarare bezizonde ziganunwa namuhla ngenyathelo elithethwe yikhansili yaleli dolobho incedisana lohulumende elokwalisa ukungena kwamakhombi phakathi kwedolobho. Lokhu kubangele ukuthi izakhamizi eziningi zihambe ngenyawo zingena kumbe ziphuma edolobheni. Kubika uGibson Bebe.
Aba makhombi bebevele banikeza umhla ka 21 Nhlolanja ukuthi baphume baphele phakathi kwedolobho leHarare bengasathwaleli khona loba ukwehlisela khona izihambi. Yikho nje namhlanje bebengangeni besehlisela abantu kajana. Esinye sezihambi esisebenzisa lawo makhombi umnumzana Mduduzi Masuku ohlala eshitungwiza uthe noma bebefuna ukuthi inkinga ebiletha ngamakhombi iqedwe bebesithi izalungiswa ngendlela ebingasoze idinge ukuthi uZulu engezelele indleko yokungena edolobheni njengoba sebehlawuliswa ukugada amabhasi kahulumende.
Ukhitshwa kwamakhombi lokho mbona ngani bekuyinto ebe umuntu wonke ade eseyifuna kodwa esingavumelani lakho ukuthi nje amakhombi lapha esesitshiya khona kukhatshana sokubangela ukuthi thina sikhiphe ezinye imali njalo ezokuthi sigade thina esingelazo so mbona ngani lokho uhulumeni lapho uphambanisile njalo kumele alungisise khonapho ngoba ukubhadela idola nxa ngisuka eshitungizampini ngikhiphe enye i-30 cents hayi akuyenzi noma ukuthi ngithone sengihamba ngisuka eCoca-Cola ngingena edolobheni ngomunye umango lo esikuthi njani angesingisi uhambe ngenyawo.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo e-Crisis Coalition of Zimbabwe umnumzana Pride Mkhono uthi iningi labantu akhulume labo bathi bazangena ezitaladeni betshengisela ukukhonona kwabo ngokwenze nguhulumende.
Abantu abaningi engikhulume labo lapha eHarare vele bathi kusasa bazangena emgwaqweni betshengisele ukuthi bafunda amakhombi abengena etown kwenzela ukuthi bebeseduze nemisebenzi yabo. Siyabona njalo ukuthi ibandlela lithethwe ngabantu abasuthayo abanganaki ngempila kahle yabantu abafuna ukuzinaka bona bodwa ngoba bona bahamba ngezimoto. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende lo kanaki inhlala kahle yabantu nempila kahle yabo. Ngakho kusasa zangena esitaladeni sitshengisele sibili ukuthi hatshi lokhu abakwenzeka akulunganga ngalazi ukufunda.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi beyunivesithi ezinaso umnumzana Ashley Fonye uthe okwenzakala namuhla kutshengisa ukuthi uhulumende lecouncil behluleka ukuhluza inhlelo zabo njalo bebemele baphume lendlela zokulungisa imigwaqo.
I-government bekumele ibekwazi ukuthi when it comes to 2018 abantu babe sebekwanise be-owner izimoto maybe nga-2-2 or nga-4-4. So the government bekumele iqale ibe le policy yokukanye yoku-expanda imigwaqo. It's a result of poor governance.
Ingcweti ecubungula ngezombusazwe u-Trevor Jaka uthi uhulumende ubephumele cebo lokulungisa iHarare kodwa wehluleke ukuhlela kuhle indlela olungaqhutshwa ngayo.
Osekusenzakala ukuthi uZulu sekhitshiswa ezinye izimali yena evele ngelamali. Kodwa kufuze sivume phela ukuthi inkinga le athi silethwa ngamakhombi edolobheni leHarare ibisifuze ilungisiswe. Njalo uhulumende ubezama kodwa wehluleke ngokulungisa udaba lwakhe lolu ngokuxosha amakhombi edolobheni ehluleke.
Ngemva kokunanzela ukuthi abebutho sebebuyiselwe edolobheni emgwaqweni yonke engena edolobheni leHarare, abanye bathi lokhu ngakubaphathi kuhle bekhonona ngokusetshenziswa kwabebutho kulolu hlelo njengoba kungekho emthethweni. Uhlelo lolu lokukhipha amakhombi edolobheni leHarare asilolwa kuqala. Ngomnyaka odlule ikhansi yeHarare iye yakuzama kwehlula. Lo nyaka ike yakuzama ngozibandlela incintisana lamapholisa kodwa yehlulekile njalo.
Kunjalo nje kulandela ukukhalaza kwabantu abaningi eHarare, umphathi ntambo wentuthuko yezabelo umnumzana July Moyo wethule umbiko ovumela amakhombi ukungena phakathi kwedolobho ephosa inyoka ephilayo kukhansili yeHarare ethi yiyo ethethe lelinyathelo ingahlelanga kuhle. Uqhubeke ethi uMoyo uhulumende uzahlala phansi lamakhansili wonke elizweni labenhlanganiso ezimele ikakhulu ezimela izakhamizi emizameni yokulungisa lolu daba. Esithi inyathelo leli kumele lithathwe kuphela, soke kwaba lokukhulumisana lokucebisana kuqakathekiswa inhlala kuhle kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Abenhlanganiso ekhuthaza amalungelo oluntu e-Amnesty International baphawule ngokusemthethweni impumela yenhlolisiso ethiwa yona i-State of the World's Human Rights ekhangela izehlakalo zokuphulwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2017 kusiya kuwona lo umnyaka ka-2018. Emazweni alikhulu lamachumi phose ayisithupha, i-159 okubalisa eleZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumbiko be-Amnesty International uveza ukuba ohulumende emazweni omhlaba ogoqela weZimbabwe sebebuyisela muva intuthuko esithe yaba khona ekulondolozeni ilungelo loluntu. Umqondisi wale nhlanganiso emhlubulweni wangezansi lezwekazi le-Afrika, umnumzana Depros Mchena, utshela umhlangano lentatheli zindaba ewedeleni ye-Crown Plaza ekwethulweni wale report ukuba umnyaka ka-2017 ubungamuhle kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu esigabeni. Umtshena uthi kulapho kube lezehlakalo zokuhlukumezwa kwalabo kade bephakamisa amazwi akhuluma okuphambana lokufunwa nguhulumende kanye lokuhlaselwa kwabatshengise ukukhonona kwabo bekhangelwa ngelihlo lokuba benza ezombusazwe.
It is our view that freedom of speech will take center stage in the battleground for human rights.
Kungumbono wethu uma ukukhuluma umuntu ekhululekile yikho kuzokuba isiqokoqela sendaba kuze kulwela ilungelo loluntu. Ngakho kumele sikulondoloze lokho kiwo wonke amazwe emhlabeni kusukela kweze kuhlaselwa kwentatheli zindaba kuze kuyofika kunkokheli esabalalisa imibiko yamanga njengendlela yokukhokhela uZulu kwezemibono yakhe, ukuvalwa kwenhlanganiso ezisebenzisana loZulu zizimele, ukubulawa kwabaphakamisa okubi abakubonayo, ukutshela inkokheli iqiniso sekusesabisa. Kodwa lapho uhulumende asebenzisa indlela zokukhulumisana okwethusela abantu, kuqakathekile ukuthi abalwela ilungelo loluntu okubalisa i-Amnesty International bakuveze lokho.
Umqondisi we-Amnesty International eZimbabwe umnumzana Cousin Zilala ulandisa ngokunye kokumunyethwe yile report.
Government ngokwayo nxa abantu beyicriticize akusho ukuthi abayithandi, but nxa ukhona as a public leader which kuti you are prone to public criticism. We need ukuthi lati umhlaba abantu bonke emhlabeni wonke especially lapha eZimbabwe sibe sikhangela sisibandawonye sikhangela ukuthi kanti isituation yethu singayilungisa kanjani kangakanani kanjani, for example ukuthi amalungu the right to health, the right to housing, the right to food. Those issues are basic issues that every citizen should enjoy in Zimbabwe. And then njengokhulumende umele efake khonoko njenge priority so that citizens have hope of their lives.
Uzilala uthi uhulumende weZimbabwe akwaziyo ukubhala phansi ukuba uyalandela iziqondiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu kodwa ezephula mihla ngemihla.
Ukanya njengani in most cases uhulumende wethu ele excuse yokuthi economy it is not good. Nxa economy yethu ingekho good and then kuyaba difficult ukuthi inanzelele amalungelo akhona. Thina njengama citizens we should be able ukuthi si demand amalungelo ona lawo from uhulumende. At least the good level ama standards ukuthi even kungela economy ingekho right kodwa simele sibe lezinye izinto esithi thina, for example, for example, now city, I have the right to housing or to adequate shelter. I wish you to get uhulumende umele ebuye ezongakela indlu eborodela kumbe emakwekwe. What I want is space or land to be able ukuthi lami ngenelise ukwakha indlu yami.
Abe Amnesty International baxwayisa ukuba ngaphandle kokuzimisela ngokugcweleyo inkokheli yamazwe la ukulondoloza ilungelo loluntu, ohulumende bazoqhubeka bengelamahloni ukuwephula okuzobuyisela muva osekuthe kwenziwa kulolu hlangothi. Bethi kodwa kwele Zimbabwe ukususwa embusweni kobe ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe obesebuse kweminyaka phose yamashumi amane 37 years lapho ayevumela ukuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo sekuletha okulithemba kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe abhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukuswelakala kobukhokheli kanye lodlakela. Lokho kuphume emhlanganweni oqutshelwe kobulawayo namhla obuphathelane lesimo samabandla ezombusazwe aphikisayo. Kuvika ubathabile Masuku.
Lomhlangano uqoqwe ngabenhlanganiso yePublic Policy Research Institute ngenjongo yokucazulula ukuthi kwenzakalani phakathi kwamabandla aphikisayo eZimbabwe ngoba kusobala ukuthi abahlelekanga kulokudonselana kwenkokheli ukuxaxabuka kwawo kusungulwa amanye mihla ngemihla khona sokusele isikhathi esingatsho lutho ukuthi ukhetho luqhutshwe. Ekhuluma emhlanganweni lo umnumzana Nketa esakhamuzi sakobulawayo sithi amabandla aphikisayo abhekane lenhlupho eziningi ethi okumqoka yikuswela ubukhokheli lokwehluleka ukumanyana.
Ama problems balawo balama problems yokuthi kabala ama resources ezimali ukuthi bathenge izinto benze ama posters abakwanileyo. Secondly balama problems ukuthi i-state media kuveleka ibakhave and thirdly ngiwakhangela nxa ufuna ukwenza imbuthano kwisikhathi lamapholisa awuyasezobahlupha lokhu safuna ukusebenzisa imithetho engasavunyelwayo yephosa lena le which is out of order. Ubusukhangela ukuthi labo benjani bengabaama challenges abafisa bale challenge ukuthi kathi se should producing a manifesto A1, not a different manifestos but one manifesto ngoba ideologically kamba bantu bengabantu abehlukeneyo. Into abafanele bayikhangele kathi sekuthi they must take out this animal.
Unketha ugcizelele wathi okwenzakala ku-MDCT kuveza sobala ukufa kwalelo bandla.
They must come together with the conversion behlangana. They are a lot of laborers and khulume ngama alliances angu-friend. So they've got to sit down and find common ground and have one. Bese into abangasoyo abantu bengaze bayikhohlwa ukuthi kathesi njengoba kulohulumende lo umbutho bangafuna ukudlala bafaka abantu beZimbabwe unkalakatha yenkinga engazozi beyiphuma. It is time ukuthi bakwenze behlangana ndawonye beproduce 1 liter. Uwebe khethiwe ngena lowo ayikhona ukuthi abantu besifake ukuthi abe yinkokheli. That's one thing. Secondly, bangahlangana ndawonye lama resources ngazofanta abakhona. They are channeled to those candidates abafuna ukuthi bebasupport. Ngoba mangasupport omunye ngale besupport omunye ngale besupport omunye ngale, it's not effective.
Umnumzana Alec Ndlovu uthi kumele amabandla aphikisayo abambane ngoba khathesi eleZimbabwe lilamabandla angaphezu kwamashumi ayisichiyagalombili. Ethi asiwo wonke amele uZulu, amanye abunjwa libandla elibusayo eleZANU PF ukuze adilize amabandla aphikisa ngobuqotho.
Indlela engikhangela ngayo lolu daba ngeyokuthi khona ama-opposition political parties maningi kakhulu kuleli lizwe lakithi. Yebo, kambe sesizwile ngama-coalitions, sile PRC, sile MDC Alliance, bese siba lenye okuthiwa yi-court. However, sicabanga ukuthi thina singa-contest ama-elections sizintshaka, silulimi lukaxamu, silubhaxa, sinjalo. Sibona ingani kuzabe kuyikubuyela kumistake leyana esiyenze kusukela ngo-1980. Ukuthi siya contest ama elections kodwa iresult ephumayo iyafanana, iresult ephumayo iyafanana, kodwa ke sithi thina okwakhathesi kungangcono ukuthi ama coalitions lawa sibuyene ndawonye, siboneni sidinge indlela yokuthi nxa kuvuma senzeni grand coalition. Lapho definitely siyabe sesi-assured, sesilesiqiniseko sokuthi i-result kumbe imphumela yokhetho izaba ngehlukileyo.
Osakhulayo olilunga lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe abasakhulayo bayasilela phakathi kwamabandla aphikisayo, ethi lokhu kubangela ukuthi bahlale bengakhuthaleli ukuvota kodwa kuyibo abaningi phakathi kwabantu.
Abantu abatsha bayasilela ku-leadership, ma-leadership positions, ama-political parties, ikakhulayo opposition. So ngalezo zizathu basuka beswele into ebahugayo ukuthi bezithole bephatheka endaweni zekhetho, ngoba laba abangavotiyo bazabe bedinga ukuthi bevotele abanye babo, kodwa sithole ukuthi abakho inkokheli ezingama-youth kuma-political parties. Kuya-affecta ngoba masikhangela i-demographics eZimbabwe, abatsha yibo abaningi, masikhangela i-population kodwa balutshwane masokubuya endabeni zokuvota lokuvotelwa. Singakhangela la ma-alliance ona lawa abunjwayo, suzathola ukuthi isikhathi esiningi uzezwa kuthiwa ma kule candidate yomuntu omutsha sokuthiwa kadedele umuntu omdala ebe khona phana as a candidate.
Umnumzana Mbekezela Ihlabana, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi amabandla aphikisayo abhekane labebutho okuza kuba nzima ukubasusa ngokhetho ngoba vele bengangenanga ngokhetho. Uthi ukususwa kowayengumongameli uRobert Mugabe kungena abebutho kufana lokubangula ameva kusalele amanye.
Kathesi kukhetho lolu olubuyayo sinanzelela ukubana amabandla lawa ezombusazwe ikakhulu la ahamba phambili ele-MDC esikhokhelwa nguChamisa engaba bakaSwangirai, sithola ukubana isichubene labebutho, abebutho laba yiwo asebebamba uhulumende. So sikhangelana ukubana kathesi is not going to, akusuze kube lokulwa ekhethweni phakathi kwabantu nje abantukazana abangayisibo abantu abangaso bebutho, kodwa kuzabe kungabantu bebutho behlangane hlangane labantu abantu abangamasivileni nje, abantu abangazile ubhenge zebutho abangama-ordinary citizens ayelizwe. So ukuzayenzakala kathi esibili kunzima kakhulu ngoba bebutho ngabala baziwa ngochuku langodlame.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe umnumzana Sidumo Bebe uthi umhlangano lo ubujonge ukuxazulula ukuthi amabandla aphikisayo angaqhuba njani ekhethweni oluzayo ngenxa yokungezwani okukhanya kuphakathi kwabo.
Besikhangela amabandla la ayiwo afuna ukuthatha umbuso kuZANU PF kodwa ami njani, nanku phela sebekutulana ngezagila lokhu besikubona kusenziwa iZANU PF kibo, sebekuthethe sebekwenza bona. Akube sifuna ukuthi sikhangele ukuthi baqime okungakanani ukuthi njengoba iZANU PF yona isiyiyo esibuswa ngabangabombutho ngemva kokuthi sebethethe kuRobert umbuso sokuyela ababusayo, ukuthi kambe yena amabandla la aphikisayo aza kwenza kanjani ukuba athathe umbuso.
Amabandla aphikisayo asebele imizamo yokumanyana ngokubumba imanyano emithathu, kodwa lokhu kukhanya kungancedi ngalutho ngoba laleyo manyano ilokuxokozela ukuthi ngubani okumele akhokhele. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe eziningi ziyasola isimo esikhona phakathi kwamabandla ezombusazwe aphikisayo, zisithi lokhu kuzakwenza ehluleke ukususa izano PF embusweni ngokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ke wabanga umphathi ntambo obona ngezenjiwayo umnumzana uBethi Mpofu, yena osengumphathi ntambo wendaba zasekhaya, walile namuhla ukuphendula imibuzo edalile eParliamente phezu kodaba lwamadayimana eMarange, esithi ubengasoze ekhulume umgcini sihlalo wekomiti ebimbizile umnumzana Themba Mliswa ekhona. Umpofu uthe ikhona imfihlo afuna ukuyichaya ngomliswa, yena athi wamlanda phakathi kobusuku endlini yakhe efuna bakhulume ngudlu ngodaba lwamadayimana lolu. Umpofu ubeqale wathi kasoze ekhulume ngamadayimana eMarange ngoba akasenguye umphathi ntambo wezenjiwayo. Amadayimana la ahuquluzwa kwanyamalala imali edlula amabhiliyoni alitshumi lanhlanu, i-$15 billion. Ukwala kukampofu kukhuluma kubangele ukufuthelana okukhulu phakathi kwakhe lomliswa, kwehlukanisa njalo amalunga ekomiti yezenjiwayo le. Abebandla lezanu PF bama lompofu kwathi abamabandla aphikisayo baba kolunye uhlangothi. Ngaphambilini kokumiswa kukampofu phambi kwekomiti le ebekuke kwamiswa njalo usomabhizimusi umnumzana Lovemore Kurotwi, yena utshele amalunga edale ukuthi umpofu esangumphathi ntambo wezenjiwayo wamtshela ukuthi inkampani yakhe yayimele imfumbathise izigidi ezilitshumi zamadola, i-$10 million, ukuze eyiphe ilayisensi yokugebha amadayimana eMarange. Ukuroti utshele ikomiti lenjalo ukuthi waba lomhlangano lomgabe laye umpofu watshela umgabe ngodaba lukampofu lolu, kodwa umgabe wakhanya ethatha uhlangothi lukampofu. Ngokunjalo ukurotwi uthi umgabe laye ngumuntu ongethembekanga. Sixoxele lunga lekomiti ebize umpofu namuhla umnumzana Anelendebele.
Sibe sikubonile njengamalunga aleli committee ukuthi nxa kukhona uminister alakho esifubeni sakhe mayelana ngo-chairman, mhlawumbe kungaba semalungelweni akhe ukubana athi u-chairman kazirecuse kulo umsebenzi. Kodwa esikuzwileyo ngaye u-chairman ekuveleni kwakhe kulabo abazingcitshi zomthetho yikuthi kufuze ikomiti ilobe sobala ukuthi kuyini okwenzakeleyo, impumela yalokhu yikuthi ayisikho ukuthi uminista kasoze abuye kukomiti azophendula imibuzo.
Lisazombhalela aphenduke njalo.
Sisazombhalela uminista umpofu aphenduke njalo.
Umthetho wePhalamende babandebele uthi inxa ikomiti yedale lePhalamende ithe yabiza umuntu ukuze kuma phambi kwayo njengelikwenze ubaba umpofu lamhlanje, umuntu enalo nxa kukhona akusolayo ngelinye ilunga lalikomiti uvunyelwe ukukhuluma, njalo engavele ekuveze khonoko kumele lichitheke, ngeke libe lisaqhubekela phambili ngokuhluza udaba eliyabe elingalo. Kungani lingakwenzanga lokhu lamhlanje njengoba ubaba umpofu elitshelile ukubana kukhona kusolaya ngomliso?
Ithuba uminista ulinikiwe elokuba aveze lokhu angabe uyakusola ntungamili ngochalimane wekomiti yethu yemine, kodwa okube sobala yikuthi besokulokuthukuthela nxa zonke, yikho uminista ephethenge lokuthi hhayi yena kasoza uvule umlomo nxa uchalimane kungulo alakho akwaziyo ngakho. Uminista ubefuze nxa enxuswa yikomiti abela kuhuta ngabhalela loba ngusika kumbe uclerk of parliament acho akubeke sobala ukuthi kulensolo ezithile eziphathelane lo chairman ezigcile kunkulumo ebesiqondane layo namuhla.
Umgabeli Zambiza yini aze efakaza laye?
Ngikuzwe kuphuma emlonyeni ka-chairman ukuthi nxa kunje kungaswelakala ukuthi abuye laye azophendula imibuzo ephathelane nemarangi.
Umnumzana Anelendebele lilunga letalele komi lephalamende njalo kukomiti ebona ngezenjiwayo sixoxela eseHarare.
Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabesifazane kwezombusazwe kulandela kwenzakala emgcwabeni ka lo hobe ngumkhokheli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tswangirai eBuhera.
Tumelani I text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Levalaleli Studio 7 esakaza Washington DC.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Iziphathamandla zakwele Nigeria zibika ukuba sezenelise ukuhlenga amanye amantombazana phose alikhulu i-91 bathunjwe ngeviki edluleyo ngabeqembu labantu abecatsha abe Boko Haram.
Ihloko kahulumende yakwele Philippines umnumzana Rodrigo Duterte usekhweze umlilo wenzondano phakathi kwelizwe lakhe lele China. Ngokuvimba ele China ukuthi ilakhe endaweni ezibangwa ngamazwe omabili olwandle lwePacific.
Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende wele Melika.
Uhulumende weMelika uza kwengezelela uncedo lwemali wele Nigeria elokuvuselela ingatsha ezigoqela ezempila kahle, ezokulima, ezemfundo kanye lezombuso. Inhlanganiso ye-US Agency for International Development ithi izancedisa ngemali eyizigidi ezingamachumi ayisishiyangalombili lesishiyagalolunye zamadola i-$89 million. Kulandela isivumelwano somnyaka ka-2015 esasayinwa yile inhlanganiso ilo hulumende weNigeria. Ingxenye yalimali izaphathisa kunhlelo zokuvikela ukumemetheka kwegcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV kanye lokulwisana lomkhuhlane we-AIDS. Phezu kwalolu sizo, eleMelika lizancedisa abathinteke ngokulwisana kanye lendlala eseNigeria kanye lakuLake Chad Basin. Lokhu kuveza ukuqakatheka kobudlelwano obuphakathi kukahulumende weMelika loweNigeria.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Tasavumi kuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela.
Uhulumende uphoselana inyoka ephilayo lekhansili yedolobho leHarare ngodaba lokwaliswa kwamakhombi ukungena edolobheni ethwala abantu.
Abenhlanganiso ye-Amnesty International baphawula ngokusemthethweni impumela yocwaningo lwesimo sokwephulwa kwamalungelo oluntu olwenziwe enyakeni emazweni omhlaba abalisa eZimbabwe.
Kwanele mthwakazo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Hello, Chris Gande, lilala.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani,
murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.